Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 lwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi-CCC lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iconstitution yeZimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED asibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa axwayisa abatshayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagqekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi esiyakiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe funa ukuthi bafike ngaleso sikhathi le bele mali-ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi uyavika uhle athane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi-CCC lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Iinkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe uyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu? Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyigila abantu abafundileyo, njalo iconstitution yeZimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED kusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Lambozo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostori abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha? Ngoba ngiya siyamangala thina abe CC esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu. Lokhu sibona ngani ngamadlwane, njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu. Sibona ngani inhlamba ethethisa uzulu ngoba bathi ED Economic for Development but baphinde bafake uikhanda lepicture sababa uMnangagwa president weZimbabwe. Hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED Emerson Mnangagwa zoMnangagwa hachi uThixo. Angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesasibona khona uNebuchadnezzar bebandi bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye owakwenzayo lokhu ngesikhathi seWorld War II nguHitler wayesenza izigaba zamateacher ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu bese sikhonza uNkulunkulu dai yikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane lingayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathani mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC Amapholisa aqwayisa abachayeli bezimoto ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imoto kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachaywayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imoda ngokwazo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansila ka Ward 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapholisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese besiba izigabenga bathathela abantu izimoto. Amapholisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enthemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekho emthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma betshiya imota zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa utshiya imota usungene edolobheni unanzelele ukuthi utshiye sibili ufakele izihluthulelo yakhiwa imota yakho ungatshiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungatshiyi impahla eqakathekileyo impahla enjengamafoni ama-laptop kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayitshiye ezimoteni kumele sitshiye emoteni kungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule foni bese besala bebulala imota-ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abangabaziyo ngemota ngoba uzathwala lezi gebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hathi nje ukuthi busisithi mana nithole imali ifuna ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana sokuthwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombe sekuyile emgwaqweni lama-taxi esekhona lamabhasi ekhona njalo ke kuyacaca ukuthi ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke se-festive season ukuthi ke amasela lezi kliwi lezi gangi ke kubhahile.
Sona izehlakalo zokugqekezwa besezandile edolobheni lakobulawayo umumo osunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele abanye bengenelwa ezindlini
umumo awushintshanga ubugebengu bukhona ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle abantu bayahlupheka abantu bayalamba akula msebenzi akula lokhu lalokhuyana yikho-ke izigebengake ziba zinenge-ke ezithathela abantu-ke amafoni ezivula izimota zitshontshe ezitshontsha lezi mota ziphinde njalo-ke kube izigebenga ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sakodisemba kulabanye abasathakazelela izinto zabo khisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi-ke bele mali-ke ezikhwameni yikho suku zonke-ke kuyaphuma kumaphephandaba siyababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni esebaleka lalokho akutshontshileyo kuthi-ke sikhuthaza-ke uzulu-ke njengalokho sokwenziwa ngamapholisi ukuthi sinanzelele-ke ngalesi sikhathi-ke kwisikhathi esinzima liwo ngoba hhayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba e-Studio 7 uGaynor Gumede Saidi uxoxele omela isigaba sewange East edalele ephalamende umnumzana Godfrey Dube webandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo ukuthi usungakwanisa especially nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapha eMasuwe kule goji elivulekayo ngakulolu mkhulumgwaqo ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya lumgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside ngoba lumgwaqo ukuthi awukhangelwanga yikhansili yase-Victoria Falls. Ilikhansili yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze but imali kumele ivele kuzinara oluyilo oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lomgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba selenzeni lina ngodubo lolo olukhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba lo muntu ohlala kuleli ndawo sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo sakhulumisana laba ku province sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe ngoba izulu lalo ivele seliqalisa kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lomgwaqo lowo ngeviki nalezigaba kusiya phambili bazabubuya bazama ukuthi bavale leli likoji ngokuphangisa njalo le mali kuchwa yizinara ebiyo ebilungisa ama drainage system phakathi kwedolobha le Victoria Falls sikhangele kabanzi ukuthi leyi imali akuphange ikhutshwe ngoba indawo yase Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo ngoba umgwaqo ovele wona osuka kobulawayo usiza lapha yiwo oletha ama-tourist njalo uyasebenza kakhulu usetshenziswa ngamatraki abathwala ezimbiwayo phansi ezinye zivelela ngeZambia ezinye nge-DRC ezinye ngaphilangaphi basebenzisa yena lumgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona?
Yebo, bangafaka ama-reasons okuthi the traffic volume is low but kakulanto
into enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana njalo usuyingozi enkulu kakhulu ngapha kulokungozi yokuthebheka komgwaqo emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla ulomuntu angathi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo yikho siyaxwayisa siyacizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo ngendlela osiyo yona amalanga efikelandelana and singakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya koBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abashayelayo la mabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisane wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama sasikulala amahhofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
Hello ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika eNew York State Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School lapho afundisa khona. U-Edith Mubondi ubikwa waloba isola amanye amatitshala awaqamba ngamagama esithi balwisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umpondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owePost and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Lelicala liyaqhubekela phambili lithethwa umpondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi wenhlanganiso we Lawyers for Human Rights. Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende elebonus lizabhadalwa ngamadola eMelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll ithengiswa ngamadola eMelika angamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezinsuku ezobulembu be-internet. Kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili aweMelika US inkulungwane ezingamakhulu amabili ayi US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani basaka nabahle sengilinde ngalinda abantu news akele ngithumele news kanti Donkoma akele ngithumezela inews ikakhulu eze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basakazi bonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina nginguDaniel Nqumalo welupani khona lelibhaka ngibingelela ke laphana abadala ugogo umashabalala laphana ngibingelele St Paul koDube komalume ngibingelele kakhulukazi uAlois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welunga village ngibingelele uSmart Ndlovu baba uSmart khona ngapho eJanjanja village ngibingelele uCounselor wami ubaba uGabadela isithi linjani ubaba uGabadela khona ngapho laloba abantu bezanu bemhlukumeza bemkhahlameza besithi kangene emahofisini kodwa kunjani kodwa sitshintsheni sizwe sakomthwakazi, sitshintsheni sifakeni umfana weyelo, asifakeni uchamisa siguguleni izenzo. Abantu bengabibe lokho bembathe ingubo eyodwa, alibe litshintshe. Emathebheleleni liyahlupheka, kobulawayo kugcwele idoti, kungcolile, kuyanuka, amaswirithi agcwele ethawuni, kodwa lithi liyadevelopmenta. Kudevelopmenta nibantu, lingarotshwa ngesikhathi esincane, lingarotshwa ngesikhathi esincane. Asivoteni siqondile, ikakhulu linabatsha, ikakhulu linabatsha enelidubekileyo. Abadala sebehlezi emizini yabo, seberayithi, balenkomo balemizi, yikho babe lokho bevotela izami, kodwa line elibatsha liyahlupheka.
Sanibonani bafowethu Studio 7 nonke, mfokagande nawe sakhulisa kanonke basakazi bethu abahle, siyambonga. Mfokagande mitesh nami angiphosta itesh bifaneni ngithe bakithi buhlungu lento eyenziwa namalunga ezanupf nomnankaka wabo, lento abazama ukuthi beqeda abantu, belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho, befuna ukhetho olungakhululekanga. Kungenxa yokuthi ukhetho olungakhululeka bazodliwa, ubonisa khona ukuthi abathandwa. Mase uthandwa ngenkani, uphethe isibhamu ukuthi intombi ikuthandi, lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakho. Nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini, konke lokho abanakho ochuma nabogawule, igazi labantu baphila, igazi labantu, inotho yegazi bafethu iyaphela. Sicela mfokagande uyidlale le message, ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho, kungenxa yokuthi why bemaketha befuna ukushintsha izinto, ukuthi ikhampeni nje babonakala bekhampena noma begqoke siphi isikipa sepolitics okufanele manje bebulawa. So lokho akukho right, ila madoda lawa anenhliziyo ezimbi, nabo bazofa noma yinini, nabo bazofa. Anginandaba mina RMP i-CCC, kodwa phela nabo bangabantu, labo bantu labo elibabophayo liqeda lingabanikeza imvumo ukuthi bezobona isihlobo zabo elungasabi.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Ngokuzithoba nangokuphila okukhona le ngenhlonipho, hayi nami ngizake ngithi fahla kancane. Izanu bengakhala i-Lowzen TCC ikhale, leyani into ayiqalisanga ngo-2000. Izanu isasempini, yahamba yaye China. That is a Chinese strategy. Ithi ma isiya i-Chinese strategy ka-Isumsang, kuthiwa u-Isumsang wathi yena kill one in front of people, then abantu bazakwethuka. Bulala oyi-one phambi kwabantu, abantu bazakwethuka. So la uzaphu babesenza kanjalo, kodwa-ke izaphu ayizange ayithuswa into liyana baze bafaka le-background. Izaphu ayizange ayithuswa into liyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izaphu ayitholi i-support from ilokuzeni i-Africa. So that's how they decided ukuthi hayi kuzalokuhlala kuphela abantu, kungcono sinjani siyenze si-relieve ukufakwa kwabantu, ngoba laba abantu babulala. So that's how izanu yadecide ngakhona ukuthi hayi kungcono sizaphe ukufa kwabantu, ngoba izanu kayila ma-supporters. Izanu iyaqhwaga ngokubulala. So nani TCC lizaba ngama-crying babies ilanga lize litshone. So laqala from lisa i-MDC ngaphansi kathwanela, namanje lokho likhala ngento eyi-one. What I'm talking about is ukuthi I'm not against you, but be vigilant, nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngapi. So mina-ke nami ngikubonile ngisekhaya, ngifikile ngisekhaya, ngihlalile 2 weeks, ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha. Kodwa because I confronted some of them, I told them straight ukuthi ayinto enda abezanu ayisebenzi. So bebefuna ukuyisebenzisa ine-funeral, ngayisayikhansela. So that's it. Thina into engcono ileyo, thina singamamakade bebona, we know what is happening. Izanu iyabulala phambi kwabantu, but if we are cowards izahamba ligcina linjengabantu bemadobhu abagcine bevotela izanu ngobugwala, kanti bona bayakwazi ukuthi vele kuqalisanga izolo, kudala kwaqalisa. Thank you very much.
Sanibonani basakazi nibalaleli be-Studio 7, ngufela iqinisa lo wasejabhiwa ekana elubhani balaleli besitudio sesizini ke ngibuze kade kubo kaGawule nalowo uthuma kade kubo awekho yini amathuna ekugroundi abazange baze bayibona yini kugroundi ngani ngoba bamela izanu ungathi izanu kubo akuzange kwaba khona amathuna ekugroundi uyazi ukuthi ngoba othuma nalowo uGawula benza kanje uyazi lokho kwakwenziwa uJonathan Moyo bazokuthola kuzana izanu le bazokuthola uJonathan Moyo wabopha eminye imithetho uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo yagcina seyibopha yena kwamanje naleyo mthetho manje eyayifoyo nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminis of information uJonathan Moyo wabopha imithetho wenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje ngibuze ukuthi nalabo oGawule labo nalobutho olontuzana othuma labo kubo ngempela ukusho ukuthi iground yangena kanjani amathuna noma bedlula kubo makhelwana noma behamba nje estradini akukho la ukuthi iground bebe neinformation yokuthi iground yayishupha kanjani yabulala kanjani abantu and namanje vie isabulala nakho ematopo abantu bacishe bafa abantu bebeshaywa bebulawa ukusho ukuthi mase kuyo kuma election phela sokuzoba waste mase kuzoya kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba waste ngalokho esikubonile lapho ematopo ukusho ukuthi ematopo bekwenziwa i highlight mangabe kuwukuthi uGawule noChuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela bezame ukuthi beke benze adjust ngalokho okwenziwa ngalokho abakukhuluma nalokho okwenziwa izano ngicela iaudio yami ihambi liyofika kuChuma ngiyacela ukuthi badla like lidlulise iyefika kuChuma nalogawule abezano labangathi kugrounda zange yangena kubo
salibonani bantu bakithi salibonani basalala umbono wabantu isikhathi esiningi abanye ungathi ababonisisi kahle akulaphathi enkulu amaphathi wonke alingana ngoba wonke angamaphathi ma usithi wena asivotele iphathi enkulu ulandela ukuthi wena leyani iphathi isponsor ngabelungu siyiphathi enkulu kanti futhi awunanzelela ukuthi amasponsor lana yiwo ayenza lisihlupheke ngoba ma eselithethe ilizwe umuntu lo uzothatha wonke ama-resources esebhadala labo bantu okunjengakhonokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponswa abantu abasponswa ngabelungu kuyazwakala even bona abelungu khona ngale siyabezwa ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiyo bese mphendula la madoda athi wona imthwakazi Republic Party abantu bayoka bakwazi ukuthi bazovotela bani hhayi bayakwazi bazovotela amakhansila avela ku-MRP bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebelelendi le-Midlands ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayishilo lami ngizimele baba Chirodza lokhu akukhuluma ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo yikho esiphila phakathi kwakho emathebelelendi sihlangana lezinhlungu ezinzima endabeni zempilo lama-resources lemisebenzi into ayikhulumayo iliqiniso labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundanga abanye bavalele izigebo phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafefwa banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni ngakho kwenzakala baba Chirodza lanxadu ngakwazi siyabonga baba Chirodza ngithi lami ngazise ngibonge msakazi ithuba lokuthi lami fake yamilimisiinyao
labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Ekwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga ayidale lethe House wonke lamasenator alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okuchutshwa ngayo lolu khetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba kesizwe uGaina Gumede Saidi ekhuluma lomnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha eTexas khanya sibili ukuthi abantu bayaphuma bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi baye vote kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho luka governor ugovernor lo apelo lalo ozama ukungena ukorola so ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulomncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma elections ka governor yena lo eTexas
kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms kuyini ukukhangeleleyo ngamabandla omabili
ye kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokho kakhulu umthetho lo weight this is role okhanyathi uyaqumbaqumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela amanye ama-states anjengeTexas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kukaformer president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala kokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaliphumelelanga kuhle ngo-2020 yikho okunye okufuca abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili.
Asidibaneni.